amalungiselelo okhetho anzima kakhulu kithi njengebandla lemthwakazi Republic Party ngokunanzelela ukuthi iZANU PF iyikho konke kulelani lizwe laseZimbabwe, iyi-political party contestayo, ibuye ibe le amu yayo yeZ okwenza ukuthi thina abamanye amabandla lanxa sizafuna ukuthi sabalaze kanzima sigijima siyale lale uthole ukuthi akuhambi kuhle njengabo kubahambela kuZANU PF. Ngizakunika isinario yokuthi iMRP kusukisela ifonywa ngo-2014 kuzofika namhlanje ayikami ukukhankasa itshela abantu ngokuthi ibandla lethu liqhubeka ngokwe-self-determination, lokhu esiyikuthi thina silwela okuphuma kwele Zimbabwe. Kodwa-ke iZANU PF isebenzisa amapholisa ayo awe-ZRP khathezinenye eminye imihlangano yethu siyi-adressa ngenkani. So abeZANU PF laba at the same time yibo futhi orefu ngokufana nayo. Umuntu wakhona ethi uma ephuma kuzekhi limbone sesiyakhontesta esesithumela iZANU PF ensiza loth. Khona khana kuyasitshengisa ukuthi izekhi leZANU PF yinto eyi-1 kunye lamapholisa abeZimbabwe.
Ngingqobe isikuwe Mnumzana Msaka, ungathi amathuba alingana yini lapha ekukhankaseni?
Malini ngiqale ngokuyala ukuthi ibandla leZANU PF yilo elingu-REF. Ngoba nje singakhangela i-ZEC independent board, singakhangela i-delimitation report ephumileyo, asibo bonke abamaphandle abelethu abeZANU PF layo likhala. Idale lipaphalilinzi lapho kulabantu be-trip ukuphila be-DC Alliance, labo bahlale phansi bavumelana nalokhu okwenziwe yi-ZEC ngaphansi kokuncane abakulungiseleyo. Okutshengisa ukuthi i-ZEC iyazama sibili ukuthi ibe yi-independent board. Lowo muntu ube ungayenza njalo ukuthi ephume ekhontesta ebe-triple-C umthwakazi. Umuntu uyakhetha ukuthi engaphuma i-profession yakhe ngaqedi ngaphela ngaye sefuna ukulandela i-politics uyaba. Ilakhekhethe iZANU PF sebonile ukuthi hhayi iZANU PF bekulo mkantsho, yiyo iparti engangenza ukuthi ngiwine, yiyo iparti elama-policies ezihambelana nawo. So ngamasane ngithi lapha i-playground esinayo ilingene izethu ngenzela umsebenzi wayo. Amaphathi anelungelo lokuthi ekhampeni freely, imthwakazi iyakhampena freely, i-TPPNDC konke iyakhampena freely.
Sesikhangela lona lolu ukhetho oluzayo Mnumzana Moyo, ubona ingani ibandla lakho lingaba lamathuba yini ukuthi lalo linqobe?
Ngiyabonga dadewethu, kakhulu ukukhankasa kwemthwakazi Republic Party kwedlula ngale kwama-elections. Silwela labo obaba uMsaka laba ayibhinga khona ngale inhlanzi zabo ezidliwa ngabantu besemashonaland bengele controllinga. So thina i-success yethu njengemthwakazi Republic Party kasikuyimeasure ngokuthi ukhetho luyaphuma lunjani. Thina sizayimeasure ngokuthi imeseji esiyidrayivayo siyikhuluma umphakathi wonke, usukisela kuZambezi usiye eBedbridge, usukisela kuRamakhwebana usiye eMnyathi River eKhwekhwe, abantu bakithi bayibambile na? Ngoba iZimbabwe ihlala iku-electioneering mood kusukisela ngo-1980 ke uMsaka enjalo ehlezi khonapho ngikhuluma laye, sikhuluma naye. Indawo yakibo eBinga iyadanisa kakhulu, ngakhangela izikolo zakibo kuyayangisa ukuthi 43 years after the so-called independence kuthuka. Kodwa usuzibuza ukuthi umangakanani ama-resources avele eBing. Ngikhulume ngabo Khama TV Tin Mine, sikhulume ngabo lithium lamanye ama-minerals atholakala khona ngale.
Mnumzana Msaka, ungathini ngokuphuma kwele Zimbabwe lalokho kuthiwa ngumnumzana Moyo?
Indaba yokuphuma eZimbabwe sizaba ibe liphupho, size sikupha uliphupho. Ubaba uMgabe okwakhuluma wathi ziroto ziroto, ethi hhayi amaphupho ngamaphupho. IZimbabwe yatozicethulo iyahlala iZimbabwe enhle ebambileyo. Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa wakubona ukuthi hhathi kunabanye akade bephuma endaweni zabo besiya kwenye indawo bethatha ama-resources bengasizelothi, wabe sithi ilizwe liyathiwa ngabanikazi balo. Sekuvulwe amamayini amaningi. UKhatshana uPresident Ntwakazi akakhambe eBinga ebona ubuhle bezikolo eziyakhwayo eBinga, ezinye ziyakhwayo amakhampani. UMizwani bayakha izikolo, uPutras bayakha izikolo, namanye amamayini akhona bayakha izikolo ezinhlekile eBinga. Inhlanzi sikhuluma nje loba liyakwazi ukuthi uPresident usenike amarigi abantu beBinga amaningi ukuthi bezijele inhlanzi.
Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Moya?
Yebo, ngiyabonga dadewethu. Kuyadanisa ukuthi umsaka uzaye ayekhotha amabala akhulunywa ngu-Robert Mugabe ongokuqala ukubhiliza iMathekeleland. Aze akhulume ngokuthi 0-0 ekhuluma ngesishona wayengeke wakukhuluma ngesitonga. Njalo ukuthi athilizwa lisoze lehlukane, u-Ian Dagger Smith wayekhuluma amanye amazwi wathi not in 1000 years will there be black majority in Zimbabwe. 4 years down the line, ewakhulume ngo-1976, angakhuluma ukuthi siyaphupha, kodwa ngelinye ilanga sizabe sesikhuluma laye simbuza ukuthi kathi manje ndoda, njengoba sesithethe ilizwe lethu, owawusithi amaphupho ngamaphupho, uzimisele yini ukuqhubeka uhlala lathi kumbuza kuya kwele Zimbabwe? Ngoba yena ukhanya ngani udefender into zasemashonaland kulezakibo. Uthi ibhinga kangiyazi, ibhinga ngiyazi kahle, ngiyamangala ma uyakufakazi ukuthi kulamakampani lama-NGO akhe izikolo. Ngangitshengisa izikolo zasebhinga ezakhiwa nguhulumende kamnankagwa, nguhulumende kaMugabe. Ngiyazi ukuthi abantu bezanu PF vele abafundiswanga ukukhuluma iqiniso, kuphela abafundiswe ukuthi bakhulume lokho okufunwa zinkokheli zabo. Yikho ezakwanisa ukukhuluma ngoRobert Mugabe, bamkhipha ngekhuwu, bangenisa futhi omunye umbulalo nge-Emmerson Mnangagwa. Kodwa engamtshela khona labalayeli ukuthi hayi, uyafuna kumbeni kale kafuni ilizwe leZimbabwe lizayehlukana phakathi, ngoba vele singamazwe amabili kuyazakala.
Ngalizothele kokuqina ukuba uMnangagwa kumele sibone ithibili umthuthuko aseyelethile esigabeni esijeneyo, hlanganisela yona ibhinga layona iMathekeleland yonke isawuti. Siyambona amaprojekthi amaningi awayenzayo imanagement ebulayo iZANU-PF yaziwa ukuthi isenginile ngenxa yalamapolisi lomthi omuhle osenziwe ngubaba uMnangagwa akudadela ilizwe. Siyaphambili, siyawina njengeZANU-PF.